Hayi, bekuvele kukhanya ukuthi laba bantu bona bebefuna ukufaka uhulumende lo okhona esakeni, kanti laye uhulumende ufuna ubafaka esakeni. Ibiyindaba nje yamatosa amabili ahlangeneyo bedinga isisombululo entweni esobala kubandlobani ukuthi kukhona ongahambi kuhle kuleli lizwe. Ukuxoxisana ukuthi babuyele bathenze njalo kade bewuthengisa kungenzakala, kodwa kakusoze kuguqule ukuwa komnotho nxa abantu bebesebenzisa ibond. Bekuqondile ukuthi bathengise ngeyusa, kodwa umbuzo ubususithi uZulu umphakathi alithathe ngaphi iyusa, ngoba kalikho uhulumende la uyakwazi ukuthi kalikho, uze enqabele ukuthi kungabi lokuxabana lokuklabalala kwabantu. Kumele ukuthi i-delta yethuselwe ibuye lesimende evele kuso kathesi.
Ye, kodwa-ke nga kuphumelela ukuthi kusetshenziswe idola lemelika, ubona ungani bekuyaphetha ngani kakhulu sikhangela khonoko okutshoyo ukuthi abantu abalayo imali?
Bekuzakhathaza njengoba phela bekuyaqalisa i-delta. Ngubani okwazi ukuthi bekuyalandela abantu abathe zafuna amayusa kuphela? Kulandele abezingcino zokukhulumisana njengoba sikhulumisana, kulandele labana bempuphu, kulandele abamafutha, kulandele abalokhoya. Bekungasoze vele bese kuyindlela yokuqalisa ukuthi abantu lohulumende lalaba abathengisayo kuxatshwa into engazange ibe khona. Bekuyindlela yokuthi ibhondi seliphuma ebantwini lizilele egangeni, kodwa uhulumende uligagadlele kafuni ibhondi leli lisuke, ngoba kalayo imali yokuthi ayifake endaweni yebhondi, ngoba uvele uzijombele kalalutho. Ngakho uhulumende kunye ngibona ngathi kwakunya kwesabileyo ukuthi ubezavula amasango othi lo lalowo athi angisafuni lokhu, angisafuni ibond, semfuni iyusa kuphela. Kodwa iyusa kalikho emabhanga, kalikho, ungahamba uyelithenga ubosiphatheleni, angabanjwa ngiminyaka elitshumi esejeli. Ngakho indaba yakhona hayi ha kayilula, kuyafana nje umuntu ozama uzikhotha emhlane ngolimi lwakhe.
Umnyaka siyawuqalisa nje kathesi, usiyaphela nje umnyaka, ubona ungani kuyaba sekunjani?
Hayi, nxa umnyaka uzaphela kwabe kungumuhla kamlimi, kume kulolutho okumele lwenzakale gandeli abalaleli. Lokhu kutho ukuthi kukhona okumele kuqamuke. Uhulumende kuzamela into bona ababazili bangohulumende kuzamela abone ukuthi wenzani nxa eseselo mqondo wokulungisa intoda. Ngoba khangela umphathi ntambo wezezimali uMthuli Ncube wethula uhlelo lokuqoqwa lokusetshenziswa kwemali kahulumende i-budget ngedola lemelika angelalo. Nxa abantu besithi njengoba waqoqa i-budget ngamadola emelika siholiseke idola, uthi kangilalo. Angithi yabona ukuthi siyaqala nje ukuzibandlela lo, kutho ukuthi uhulumende lo Zulu lo mphakathi lapha bakhona bazahlangana ngeziphaqo. Angiboni enye indlela, ngoba indlela elula yikukhupha ibhondi. Kodwa umbuzo ubusu sithi uhulumende angakhupha ibhondi abe sezenzani ngezimali zabantu lezi ezisemabhanga, lalezi mali okumele azigolise abantu, azigolisele abasebephumula athe. Kuyahlupha, into yakhona kayilula, kodwa indlela elula engaba lobuhlungu kodwa engalungisa into le, ibhondi kalinyamalala.